So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-26 zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili?
La mabawundara kona imingcele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Abebandla lezanu-PF labe CCC sebamukele ngembono etshiyeneyo impumela yophenyo eveza ukuthi eleZimbabwe elinye lamazwe awezwekazi le-Afrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo.
Ukuthi bakhangele abantu abaningi bezanu-PF esikwaziyo ukuthi noma siyi-ruling party kodwa umthetho othi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu kuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoyiseni kumbe ubazise.
Umanyano we-SADC wethula umbiko usola ukubulawa kwegqwetha ebelilwela ilungelo loluntu eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo.
Iyaqasha ema-nationalist la Alphonse South Africa laba labo bachumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu the SADC squad bebeyibizwa ngomnumzana Zwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zethu zekuseni ngohlelo lapho esixoxa khona ngokhetho oluzayo. Asambeni siyevota.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Asambeni madoda
siyovota.
Kambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili? Kodwa abebandla leZANU-PF bayalandula imbiko le besithi ibandla lalo libumanyene njalo lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bakhona abathi amaxuku amabili elinye lisekela uMnangagwa kuthi elinye likhokhelwa ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo sakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu olwe-delimitation lwadalwa ngendlela yokuthi elinye ihlekana labantu eliphakathi kwebandla leZANU-PF linqobe abanye abaphakathi khonapha abangavumelani labo. Laphinda ladalwa futhi ekuthini lona ibandla leZANU-PF linqobe amabandla aphikisayo. Yiyo indlela okwadalwa ngayo. Ungananzelela inhlanganiso yezizimele zodwa lamanye amabandla aphikisayo lamachurchi lezinto una okubizwa ngesikhiwa kuthiwa ngama stakeholders kwakumele ukuthi bebe siyabuzwa ukuthi babona njani ngalokho. Akula ngitsho lesikhathi esizodwa lapha ababuzwa khona, sabona i-report yakhona isiphumile okuveza ukuthi le into ayenziwanga ngokusemthethweni, ayenziwanga ngokuhle. La mabawundara khona imingcele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Kodwa siyezwa layo iZANU-PF ingani ayisamukeli kuhle uhlelo lolo olwe-delimitation, iyakhalaza layo. Kungakutshengisani lokho?
Yebo, kunjalo sibili. Kulehlekana leZANU-PF elingavumelani lale i-report, kulehlekana elivumelana layo. Ngoba le i-report ibhalwe ngendlela yokuthi kube le faction yeZANU-PF ephumelelayo, kube leyinye engaphumeleliyo. Umthetho awulandelwa, yikho idala ingxabano phakathi kwesizwe, idala ingxabano phakathi kwebandla eliZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Decent Bajila isiphathamandla sebandla le-CCC kugatsha lwabasakhulayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho, ibandla leZanu PF lona selikusibanga esikude ekukhankaseleni ukhetho. Ngesizwe umgcini sihlalo webandla leZanu PF esigabeni seMathopeleland South, umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC.
Sile responsibility to deliver on this mandate. I mandate a thunderous victory as an PF, thunderous victory of President Idim Nangakwa, na sisiyakuma elections aga 2023. But ukuze lokhu senelise ukuthi sikwenze, my comrades, we cannot be visible ngokuthi sibe siphuma kuma WhatsApp sithi sesilontshe lokhu for ED, lokhu for ED. We need to be visible kuma structures esikiwo, we need to be visible kuma groups esikiwo, sazakala ukuthi yithi i-leadership, kodwa nxa ngiyifama for ED ngimeleleni.
Lawo ke ngamazwi omgcini sihlalo webandla leZanu PF esigabeni seMathopeleland South, umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC izolo. Abebandla le-CCC bathi basalinde ukwethulwa kwelanga lokhetho andivana basungule umkhankaso wokhetho obalulekileyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Abebandla leZanu PF labebandla le-CCC sebemukele imbono etshiyeneyo impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation eveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo. Limpumela yethulwe izolo njalo uphenyo lolu belukhangela ukwenzakale emazweni e-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanye amazwe akusibaya sinye leZimbabwe yakoqela ele Uganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezenotho siya sithuthuka. Lesomvikela laso bathi ndawonye lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumende, i-security and rule of law lakho kuyathuthuka. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela ecacayo, i-transparency and accountability, kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Kundlela umongameli Emmerson Mnangagwa abusa ngayo, uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke awezwekazi le-Afrika angamachumi amahlanu lane 54. Njalo luthi umbuso omuhle uya ugugudeka eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe, yena othi lanxa evumelana lophenyo lolu kudaba lokwephulwa kwamalungelo eZimbabwe, kavumelani lalo kundaba zokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe.
Ngiyavumelana lakho kakhulu ukuthi nxa yesithi kuma-human rights iZimbabwe ngelinye yamazwe ehlukuluza ilungelo labantu kakhulu. Kuliqiniso lokho sibi abantu bahlukuluza impilo labo babavunyela ukuthi bakhulume ngendlela ekhululekileyo, babavunyela ukuthi bahlangane bakhulume ngezipolitiki, babavunyela ukuthi bachotheze uhulumende. Lokho kungahlukuluza kakhulu-ke ama-human rights. But bese ngisithi mina lapho bathi bona i-security and rule of law, ngibona ngani lesi statement asihlanganise ngendlela esingani thina abantu beZimbabwe asezivumelane lapho. Ingakhulu mina ngoba ngiyazi ukuthi kweze-security yikho ye ngathi hhayi kungabe kune-improvement, ngoba sikufuna-ke nxa kuyukuthi kuseziganye-ke ezingasozozamapolitiki amapolisa ethu ayaphanga azibambe iziganye zazihlala isikhathi esizingakanjwalo. But bese ngisithi-ke rule of law lapha ngingangivumelanawo-ke ukuthi bathima bethi le-rule of law is-improved, ngoba-ke i-rule of law ilandela ngomthetho. Umthetho kawulandele eZimbabwe, ngoba nxa kuyukuthi umthetho uyalandela akufanelanga sibone ukubuswa abantu aba eze politics kuphela in terms of opposition kodwa ubone aba ruling party sona kodwa bengabotshwa khona kuthena kuyadingisa ukuthi in terms of rule of law hayi izimbabwe ngibona ngani isemuva kakhulu ngoba kuningi kakhulu abakwenzayo okwesula umthetho bese ngibona-ke futhi kuloko kwesikhathi lapho abasekhona human development bonani-ke i-human development yebo yebabatho njalo bonani ngokwakudala lokhuyani ngoba ungakhangele into eyenzakalayo kaphesi ezimbabwe ukuthi-ke labo abafanisa ukuthi baye esikoleni ngabantu-ke abazisebenzela nzima uzafika ukuthi ezimbabwe uyabhadalwa from primary level ngathi mina ngithi mina from ECD kuze kuyefika e-university abazali bayo bebhadalela abantu babo ngezi ndlela-ke sebebhadala abantu babo sibabona abaningi kakhulu bephuma besiya-ke emazweni akunasandla sikahulumende ngitsho lesisodwa nxa sikhuluma ngo-human development abantu bazenzela not uhulumende
ithi njalo liyinhlanganiso bababhebhe yebo amalungelo ayephulwa nguhulumende wezimbabwe kodwa ithi sokulobubelo kundlela ilizwe elibuswa ngayo selokhe kukhitshwe umgabe embusweni
hayi mina kamvumelani lapho labo ngakhulokho ngoba abona kuhuthi bahambe babuza iziphathamandla zikahulumende zibabhalela amaripoti sebesinje iripoti ebhalelwe uhulumende leyi ripoti enjalo sinesifika lapha ezimbabwe ngabe sivumelana lawo ngoba indlela esigqibeka ngayo esihawuli ngayo izinto ezingabambekile ngayo imali yayikhona ibilayi-rfg s engabambeki ngayo so kuyabe kuthiwa okungcono yikuphi
lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe oyibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa LCCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu-P F umnumzana Joseph Chuma laye othi lanxa kukhona avumelana lakho kavume ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni.
Okokuqala kumele ubone ukuphilisana kwe-executive okhuluma ngayo uthi ngapha bathi hhayi i-rule of law ikhwelile esibili kuyabanjwa pho nxa i-rule of law ibanjwa ama-human rights abuse wona abezengena ngabe lena aseshoda njengoba siyakwazi lo ngumnyaka olapho ozoba kona lo khetho samongameli zabedane beparlamende namakansela so lapho umuntu kesebenzama ukuthi athi p m t kumbe sibile kana ukuthi andisipeli lingavele nxa ukhetho losolubuya kuthokuthi lingavele izimbabwe ibile kudlakudlaku ngokungela uhlonipha kwama-rights abantu yikho ubona abantu bezenjalo nokube yinoezozam-p m beyisisaba kade behlukunyeza lento ezifana nazo nalezo iqiniso okupheleleyo likhona ukuthi izimbabwe isekuthuthukeni kathezini ngalesi sikhathi ngoba umongameli wayo lo hulumende wakhe lebandleli busayo sonke sivumelene ukubana sikhangele ukuthuthuka kwe-ekhonomi ukudlula yonke into kamengimengi sihlala siku-political gear kodwa umongameli ubaba u-ebmangaa ukuthi yena ayabesikhipheni amajazi epolitiki la siye sigqoke amajazi okuthuthukisa okuvuselela umkhonomi yikho ubona into zonke ezathi zenza infrastructural development ukulungisa amajesi ewande ngale amadamu sathiwa labantu amazabe khona konke lokwana kuyinto yokuthi kumele ukuvuselela umkhonomi wezimbabwe so lokho ukuthi yena akulama-human rights abhinde bana ngokwayo abazikhulumelayo ngebefuna ukungimorisa bezame ukudinga ukuthi kona bacace nganxa sebehliwe
kodwa omunye engathi kundaba zamalungelo ugwalo lolu uphenyo lolu luyitshaya ekhaleni ngoba siyabona nje amalunga e-TCC ayabotshwa agcwele ejele obaba uSikhala kanye labo Amos Chibaya labanye kodwa abebandla lenu babuchuma esikhathini esiningi asikaze sibone kubotshwa lo yedwa kuthiwa wenze umhlangano ngaphandle komthetho
okuqakathekileyo yikugcina umthetho khona kwanabe sikubona ezimbabwe i-rule of law yakhwela kutho ukuthi bakhangele abantu abaningathi abezanu-P F esikwaziyo ukuthi noma si-ruling party kodwa umthetho uthi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu usuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emapholiseni kumbe ubazise nothi vele ukucela ukubazisa abana hhayi ngizaba lo mhlangano endaweni ethize
ngikhangela abantu abangaka abathize ukwenza ukuthi bona nabo abomthetho bebekwazi njalo bebekubhasheba nabo bebona bona ukwenza ngokuthula njalo akunamuntu ozakuphazamisa. Thina njengezamthetho siyakwenza lokhu, siyakatshela abalungu ethu wonke thina akula muntu owenza umhlangano ungahambanga wazisa i-police station esejikamlawo ukwenza ukuthi ijele lowo mthetho. Pho bona laba be-TPC benza nabomo vele ngoba bayakwazi ukuthi kona bengawuphula lowo mthetho bazabuya bengemosha bese bephinde nabeqhobe ephethezile afana kinto bethi hani babona basihlukumeza abasivumele ukuthi benze umhlangano wethu. Kukanti-ke hhayi babenze izinto zabo kungekho emthethweni, thina sigcina umthetho yokubona singabona.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umanyano weSADC wethule umbiko izolo usola ukubulawa kwegqeda ebelilwela ilungelo loluntu ngomgqibelo odluleyo eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo. UMaseko udutshulwe phambi komkakhe. Kulo umbiko umanyano lo uthe kufanele uhulumende weSwatini aphenye loludaba akhulumisane labantu belizweni lakhe njalo izizalwane zakhe lazo zibekezele ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Umanyano we-United Nations lo European Union ohulumende abehlukeneyo abagoqela isigodlo seMelika eSwatini sebesole lesi senzakalo njalo abanye abalwela ilungelo loluntu bethesa inkosi yeSwatini uMswati wesithathu umlandu wokubulawa kukaMnumzana Maseko labanye kunyanga ezedluleyo. Kodwa isikhulumeli sikahulumende weSwatini umnumzana Alpheus Nxumalo usanda kwethula umbiko esithi bayaphenya loludaba kwenzela ukuthi odale lelicala abotshwe ajeziswe njalo bona ababulali abantu njengohulumende. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lucky Lukhele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSwaziland Solidarity Network.
Isikhala esilalekhe sihlanganisa ikhala lethu nobuhlungu esizabo kunkosikazi wakhe nomndeni wakhe kanjalo futhi ne-community yonke yaseSwatini ikakhulu labo labalela emalungelo oluntu nyana labo labalela idemokhrasi eSwatini kokuthi ale hlangabine hlanga sikhala kakhulu. Kodwa-ke nje kwesibili singasho ukuthi kufa kukamnumzana Maseko sibuka uyimpho lehlele ingosi imikhathi yesithathu njengoba hours before Thulani was killed inkosi beyi-adresa idispesa emabutho in one of his rare residence. Iyo la ikhulume khona yasho ukuthi is going to yoba is going to defend himself and deal with it. Now we don't have a lot of people who are accepting. So, and indeed, after long ama hour mongas, it means that I'm afraid that you have to be a liar.
Liyasuthiseka yini ngombiko kahulumende weSwatini othi uyaphenya ngalolu daba ukwenzela ukuthi lo owadala leli cala abotshwe. Libona ingani uzakwenza lokho ngempela?
Ngemphakathi nakaloya akazange sekavume kuba ngiye yokuqala i-most cases nalisela umthwakhe sewusebenzile sekambulela umuntu esifika kuqala siye akhale akhale kakhulu ungawubonge lekwentekile kokuthi ezi-early ezinovember inkosi imhlabhe yesithathu through iminista yakhe ye-finance yaqasha ema-mercenaries la from South Africa laba laba baxhumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu the-south club base hip squad bebeyibizwa ngumnumzana Eugene Peacock bebe-adapt-a abantu labamnyama lababe lempululeko babulale kabuhlungu. So ngibo labelungu-keke bagcoka emabharaklasa babambe ama-roadblock labanye ba-deploye within the police unit labanye ba-deploye within the army basalene kuhamba bayodubula umuntu yemizane Linus Makhanya lomngameli wePhudeme sawubula ngemikhulishole lengatholakali noma ngikuphi litholakala only ku-Army lebitwa ngokuthiwa ngama-motor bomb ezisisakhishweni yoko baqhubeka baya kuyomunye sisi basibula ngetinhlaba yesenzulako kuphela.
Sibonile ukuthi umhlaba wonke uyasola kakhulu lesi senzo. Inhlanganiso eziningi lamazwe amaningi athe uhulumende kumele adingisise ngalolu daba. Ubona ngani lokho kuzaletha umahluko yini?
So besicela ukuthi nangabe isadaki yesileza United Nations ingene ithathe over i-security yalelizwe. Umuntu wokuqala esingake mthathe ayophendula kwi-ICC yinkosi Swaphesithathu yaminister we-finance eSwatini. Yalaba-ke labaphethe kekuphethe eSwatini, commissioner wamaphoyisa kanjalo futhi na-army commander. Batange uhlobobonake ukuthi bebesebenzisana bani nabanye belase basebenzisana nabo. And siyakwazi ukuthi bebulawa komnumzana Mafeko bekukuzama ukuqhekeza or noma mhlawumbe ukuplanta i-division kula ma-progressive forces. And loko singabeka kuqaqe ukuthi it-failed izimali ngoba ubayunayithe kakhulu abantu baseSwatini nemihlaba wonke jikelele wayunayitheka against lokubulawa kwamafeko. Ngiyaleka kodwa ngasebaphisola nangabe bakwathi sisola ukuthi bayengenjani asinto into endeke lithusa bamiscalculatile phecelesi ma singaseke kuba silungu.
Alo-ke ngumnumzana Lucky Lukhele, isiphathamandla senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli. Mina ngizathanda ukuphawula ngabantu be-CCC abachaywa ngama members ze-ZANU-PF emavikini adlulileyo. Lapha mina engithanda ukuphawula ukuthi nxa sekuchaywe abantu bemashonaland sofanele sonke sisukume sisikhondeme kumbe sibabaze sisenze umsindo. Kube kanti thina sathi nxa sichaywa i-ground sibulawa i-ground ngendlela efanayo la yenale chayo ngabantu bemrewo abantu bemashonaland babe jabula bethi mandere ngapondwe mandere ngapondwe namhlanje sokupondwa bona sokufanele ukuthi ukhale wonke umuntu abakuzwe labo esakuzwayo abakuzwe esakuzwayo labo mhlambe bangatshintsha ukucabanga. Ngiyabonga emsakazi lani balaleli
e Studio 7 salibona livuka njani labalaleli ye liqiniso abe kufunakala ukuthi sizwane nje sibeke ilanga siye lapha neboda eBite Bridge sifike khona sitshoyitoye sishiyimemorandum sibatshele ukuthi asifuna amashona laphana sifuna ondlovu ogatsheni ochabalala hlatshwayo ye abokhumalo yibo abantu esifuna basebenze eboda kobhana ukudindwa khona amapassport bekudingakala ukuthi senze kanjalo sizwane sibeke ilanga sibe sesilandelela siqotshe namaphoyisa futhi lana amaphoyisa lana suka kompane bodeze zeyongena kobulawayo ngoba yiwo abantu abasiqedela imali uyafika ekhaya ungasela mali because bengakuzwa ukuthi sishona usazi awusizwa baze kukhuthuza imali yakho yonke uze uyofika ekhaya ebantwaneni bakho unganalutho. Sibekeni ilanga nje kahle siyofaka abantu esibafunayo laphana ondlovu bakhona okhumala otshabalala ohlatshwayo bakhona abantu bakithi abangasebenzi ebhoda laphana. Ngiyabonga
siyabikelela emsakazweni sibonga nomsebenzi omkhulu elisenze siyadangala kakhulu masizwa kusase nabantu abakhomenta kabi nge-CCC ukuthi bathi yini ngalama structure angeke ibe yiphathi. Akula muntu ohlakaniphe njengabantu be-CCC. Beka ukuthi ZANU-PF izame kangaka ubaqumba phansi zibabulale bafake emajele isebenzisa o-Douglas Monzora through lawo ma-structures abekhona ukuthi uma kunama structures bayafaka abantu babo bezothola izikhundla la ku-CCC ngoba ngeke bebebazi bebaprofit ukuthi lo ngwezani lo ngwani i-agent ezani bafake ufaka nje noma ngubani ezithi ukhuluma iqiniso ukuthi uzokhululizwe neyazi ukuthiwe yizano yakhe yona le njengendlela ababe bathuma ngayo. So makungela structure ngike kwenzeke ukuthi kube lo muntu ozabuya nje esuka from nowhere. Wonke umuntu kwabuye ezokhankasela iparty ye-TBC. Wonke umuntu kwabuye ezosebenza le-TBC engala sikhundla ozimisela ukukhulula amaZimbabwe uyakwenza lokho. So labo bafuna i-structure yiwo labo abangama agent ezana abafana labo Douglas Monzoro afuna uzodilize i-TBC. Uchamisa vele engayifaki i-structure akube njalo kuze kufika ku-election. Ababheka amaZimbabwe ahlukumezeke kanjani labalandeli baka-TBC abakachamisa basemajele bashawa njalo babotshwa bafuna ukubabulala every day. Abakhulumi lokho kodwa bona bafuna ukukhulumela ukuthi bethi sifuna i-structure. Bafuna ukusenzana i-structure abakhankasele ukuthi lizwe lelo likhululwe. Bayekele ukukhuluma indaba ye-structure. I-structure sisuze sapha sakhulula even ingane yodwa ekuhluphekeni lokho yaseZimbabwe. So bona into abangayenza abakhulumele ukuthi umnangako ubenzani abantu be-TBC ubahlukumezelani abantu be-MRP. Umnangako ubahlukumezelani abantu baseZimbabwe. Bayekele ukukhulumela i-TBC phakathi kosizo olungaka bekhulumela uChamisa ele stress esingaka abantu bake bebaginatela njalo nje. Abantu abangayazi into abafuna ukuyikhuluma i-TBC ngono nje bazithulele bengajoni bethi bakhuluma bazilupha yabo.
Yes, your seven studio seven ndinjani basakazi kulo siso phendule lapha nephendula ngomqondisi lapha esidiye umqondisi abayazi into abayenzayo. Hayi thina sisayibona into esiyenzayo wena ma ungayiboniye kila thina siyibona siqhubekele phambili kodwa neza kwazi sikufunayo njengabantu basemathebeleni abantu abahluphekile abantu bahlukunyezwe nguhulumende wamashona. So thina siyakubona ukuthi umqondisi decision obuyelayo inhle kakhulu inhle kakhulu mpela isinqumo osithethe umqondisi sihle kakhulu esizonceda abantu bakide bakomthwakazi kulabo bakhona ukusebenza bakhona ukuvula amabhizinisi ngoba laphana ma ungakhulumisa ushona eZimbabwe laphana akula bhizinisi ongayivula kulanto ongayiyenza. So ukuthi sibe siphikisana nawe wona sisi hlala nkuza phela ugqika umqondisi hlala nkuza wona sisi angazi umbuyenzele khona le mashonaland umbuyenzele komre wakho nati ma uyenzele khona siziyenzele khona ngale kahle nasiyekelele mthwakazi yethu siyakwazi nesikufuna siyintwakazi sisapotele uchamisa wakho yedwa usizesigxeka uchamisa hhayi sasisapota nje mthwakazi yethu uchamisa ukuthi uthethe umbuso kautatanga asikudingi sasisapotele mthwakazi yethu siyakwazi sikufuna siyimthwakazi siyabona.
Sanibonani sanibonani basakazi nonke nani bafowethu nje mthwakazi nonke bafowethu sithi nje sithi nje nathi kancane nekho kukhulu sithi asibonge bakwethu i-RMP ungathi MRP angixolise lapho MRP asibonge bafowethu ngokuzama mpela iyalwisa mpela ngamandla ukuthi masinganikeze support singalibona ushintsho ngabafowethu laba abantu mpela ubona ukuthi babo bayazama ukusebenzela bafowabo futhi bayasicabangela abantu abangafani mhlawumbe nalamadoda la singathi ngogawule nabochuma ngoba labo ngabantu abacabangela izisu zabo kuphela abantu abangacabangela omunye umuntu abathi bona uma bedlile basuthi sebebona yonke into right kodwa bekhohlwa ukuthi phela umakhelwane ngabe yena kadlanga nazo izinduna lezi ezisebenzela iZANU-PF ngoba zona ziyaphiwa izinto mahala ama-tractors ziyaphiwa mahala kodwa umakhelwane wakho akatholi lutho uyambona ulambile kodwa usuthi yona kabhizi kabe bhizi kaZANU-PF ngoba esebenzele wena. So bakileyo into embi kakhulu leyo yenziwa ngogawule ngabantu nabo bengakhohlwa bazofa uNkulunkulu asewezanu-PF uNkulunkulu ngawonke umuntu ubhekile yonke into abayenzayo bazofa ogawule laba and futhi siyafisa ukuthi noma inini nabo bengafa bonke othuma laba ngabantu abasazofa noma bengakhuluma bethini kodwa ashem asibathandi futhi akho umuntu abathandayo noma bengenzani noma kuthiwa bashintsha baba nephati bayenzani impela ngeke sibhotele mina ngibhotele ugawule ngabantu abahlukumeza abazali bethu kakhulu besetshenziswa ngoba bona nakho bayandla. So asinandaba neZANU-PF ngiyaxolisa mfowethu nothe ogawule singabagxeki kanjani mina ngiyabagxeka phela mbathandi noma ngathiwa unjani ngifisa vele noma ukuthi ufile umuntu ngeke benendaba nayo abantu nje abafana nomgabi ngiyabonga.
Ama-sanctions la afakelwe abantu abayizikhwali abalungisi ababusi bezanu-PF indlela yokubusa esingathi i-good governance then ama-sanctions la engakhishwa izinto zizahamba kahle akulalutho olusihluphekisayo thina eZimbabwe. Ukuswelakala kwemsebenzi kungaplani kwabo ukumelta kwe-economy kutshontsha kwabo izimali batshontsha imali yamakhompyutha kwakwayibona ikhompyutha $9,000 ama-scandals eZimbabwe mangaki since 1980 honestly. So asiyo ma-sanctions mahlabezulani bantwana besikolo nxa lilaleli iradio ivuliwe njengoba lani bese litshengisiwa ngento zama-sanctions yazini ukuthi ama-sanctions ayisiwa senza sihlupheke eZimbabwe cha okusenza sihlupheke eZimbabwe bad governance. Ama-sanctions akukhona for few individuals. USmith wele ama-sanctions lalamhlanje into zakhe zasalala nxa sesazibulala zilokhu zikhona. So So inkinga yithi eZimbabwe through leadership yethu.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Asigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.